siyabonga jonga lichona njani mthwakazo muhle siyalambulela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ka 3 ngombimbitho 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emweni ngenjabulo ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umkokeli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Chris Mutswangwa semisi ukuba lilunga lezanu PF. Ngasikhathi sinye umongameli Mugabe selandule imbiko ethi umkakhe ufuna isikhundla sakhe. Umongameli Barack Obama weMelika sengeze ngomunye umnyaka izijeziso zenotho ezedeswa umongameli Mugabe labanye bakhe bezanu PF iMelika. Kubotshwa ababalisi kanye lomphathi ntambo ngemva kokuthumelana imfanekiso kamongameli Mugabe kuWhatsApp la kuFacebook. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokeli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Chris Mutswangwa semisiwe ukuba lilunga lebandla lezanu PF okuminyaka emithathu. Umtswangwa umiswe lidale lePolitbureau namuhla kanye lonkosikazi wakhe uMonica labakhokeli bogatsha labasakhulayo abayisikhombisa abake basola unkosikazi Grace Mugabe besithi nguye obangela ingxabangxoza ekubandla lezanu PF. Umtswangwa waxophana lo mongameli Mugabe ngemva kokwenza umhlangano kumaviki amabili edluleyo owachithwa ngamapolisa achaya abalwa impi yenkululeko. Kunjalo nje umongameli Mugabe selandule imbiko ethi umkakhe ukhangele isikhundla sokuba ngumongameli welizwe ngelihlo lokhozi. Ekhuluma emsakazweni kahulumende weZBC namhla emzini wakhe emazwini akhe awethula minyaka yonke enanza ilanga lakhe lokuzalwa, uMugabe uthe unkosikazi Grace Mugabe kalasifiso sokuthatha isikhundla sakhe njengokucatshangelwa ngabaningi. Ekungeneni kwakhe kwezombusazwe ngo-2014, unkosikazi Mugabe uqalise ukwethesa amanye amalunga ezanu PF icala lokuzama ukususa uMugabe embusweni. Lokho kubangele ukulwisana okukhulu okulunge kuqhubeka kubandla lezanu PF njalo abaningi abafana lonkosikazi Joyce Mujuru sebaxotshwa. Umgabe uthi njalo abalwela isikhundla sakhe kumele bachiyane lalokhu ngoba esasekhona kanti njalo lesikhathi sakhe sokubusa asikeneli. Ukuhlaziya amazwi la sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Mina bengakhangelela ukuthi vele ubengathili ngalolo daba ngoba phela indlela asebuse ngayo uPresident Mugabe kusukela ngo-1980 yenza ukuthi kube nzima ukuthi avume ukuthi kungaba lomunye umuntu yena esesekhona ongabe ehalela kumbe singathi efisa ukuthatha isikhundla sakhe ngoba lokho kumenza alulazeke njengoba besesibona emalangeni adlulileyo ukuthi beselulazeke kakhulu ngendaba yokuthi kukhanya ngani yena vele usengumuntu okhangelela ukuthi ukubusa akuseyikho kwakhe kwesikhathi eside kakhulu.
Ukwenza kukaGrace Mugabe tethisa abanye athi bafuna isikhundla sikaMugabe ebaxotshisa njalo kubandla yiko kwenze abanye banakanele ukubana ufuna ukuba ngumongameli weZimbabwe. Kodwa uMugabe uthi hayi akunjalo. Ulubona njani lolu daba?
Umbone ngane abacabangela ukuthi uMrs. Grace Mugabe besenze ngani ukhangelela ukuthatha isikhundla sikaPresident uMugabe bengabe besiqinisweni ngoba phela izenzo zakhe lokusebenza zima sekwenzileyo lokukhanya ezimisele kakhulu ukulwisa ekutshengisa ukuthi kukhona into enkulu ekhona. Nxa kuthi bengafuni isikhundla sikaPresident uMugabe kukhona okunye akufunayo okukhulu okuqakatheke kakhulu okutshengisa ukuthi kungabe kulingana lokufuna isikhundla sikaPresident kungasenani okwazakala ukuthi uMrs Grace Mgabe ukhanye zama kakhulu ukuthi kungabi lomunye umuntu ofuna kumbe ongathola isikhundla sika President Mgabe. Kungamangaza kakhulu ukuthi lo munye umuntu angaba ngubani njengoba yena engakatsho. Nxa engafuna ukuthi kube ngomunye umuntu engathi ukuthi kufunakala kube ngubani. Mhlawumbe kulula ukuthi sithi yena nguye ofuna leso sikhundla.
Uthi njalo uMgabe abalwisanayo kuZANU-PF befuna isikhundla sakhe kumele bachiyane lalokhu ngoba yena usakhona esikhundleni. Njalo isikhathi sakhe sokubusa asikeneli. Ubona kuphela yini ukulwisana kubandla leZANU-PF lo?
Amazwi la afana nanje nahlanje kukhulunywa nguPresident Mgabe lanxa ekhuluma ngendaba zamabandla aphikisayo esithi hayi lingahluphi ngesikhundla sikaPresident mina ngisese khona ngendawo. Njalo kufanele atsho njalo uPresident Mgabe ukwenzela ukuthi phela angalulazi kangako ukhanya ingandawo isezilungiselele ukuthi isikhundla ngoba umuntu obusayo nxa ngathi selungisele ukuthi aphume esikhundleni kusuka kube nzima ukuthi aqhubekele phambili ebusa. Lokhu uPresident ukutsho lokhonokho ukuthi athole ithuba lokuqhubekela phambili ebusa.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane. Umongameli weMelika umnumzana Barack Obama izolo wengeze ngomnyaka izijeziso zenotho ezetheswa umongameli Robert Mugabe labanye bakhe kubandla leZANU-PF. Izijeziso lezi zetheswa uMugabe ngo-2003 ngowayengumongameli weMelika ngaleso sikhathi umnumzana George Bush. Uhulumende weMelika uthi uthethele lenyathelo ngemva ngoba engathokoziswa ngokwenzakala eZimbabwe okubalisa ukuqhubeka kukahulumende sephula amalungelo oluntu kanye lobuncindezeli obenziwa ngombuso kaMgabe lebandla lakhe. Sizalethulela lolu daba kabanzi kuhlandla elilandelayo. Imbiko esanda kuyamukela ithi kulabantu abangafika amashumi amabili abafileyo engozini yebhasi leFortress ebelisuka eGwekwe lisiya eGweru duzane leplazi leZongororo. Kulabe mbayilitshe eliligugu eledayimana okungekho emthethweni abalitshumi lanhlanu abacatshangelwa ukuthi bafile ngemva kokudilikelwa ngomgodi eChiyatswa esigabeni seManicaland lamhla emadabukakusa. Inhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association iqoqa ukutshengisela kusasa isola ukukhwezwa kwembadalo yamandla kagetsi. Ukutshengisela lokho kuzaqala ekuseni kusasa egodini.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Kulaba balisi abathathu ababotshiweyo ngemva kokuthumelana imfanekiso kamongameli Mgabe kumakhalekhukhwini ngeWhatsApp leFacebook. Amapolisa athi imfanekiso le yalolongwa ngobungcitshe balezi nsuku iPhotoshop okwenza ukuthi uMgabe abonakale eyinhlekisa. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezemithetho umnumzana Job Spanda othi leli cala kaliyanisanga ukuba lesigwebo esikhulu.
Mina ngokwazi kwami ngingazi kumbe sokungaba neminye imithetho emitsha yafakwa kulezi nsuku ezidlulele, kodwa ngokwazi kwami mina kulomthetho owodwa nje ogcelana ngokuphathelana lakhonoko okwabantu abathumezelana ama messages ngezifu ngamafoni ama cellphone kube wena lana ama landline lowo mthetho kuthiwa yi postal and communications act njengoba sithi ukuthi ngingazi ukuthi nxa sokwafakwa umunye an amendment kodwa ngomthetho wona lo engikutshela ngawo ngikulicala ukuthi omunye umuntu athuke omunye kumbe amthumezele message eyokumthuka kumbe emehlisayo ngalowo mthetho kulicala ukwenza njalo ngingazi ukuthi labo majaha ukuthiwa kwakuthiwa bathethise umongameli okuthiwa babutshwa ngemva kokuba bethumezelene ama-message ngamafoni ingazi ukuthi bona bayabe-charjwe ngawuphi umthetho
manje nxa kuyikuthi umuntu ufunyanwe elecala wandise ukuthi avalelwe na kumbe uyaphongukuhlawuliswa imali
njengoba sithi ukuthi phansi kwe-postal and communications act izikhathi eziningi kungabethwa nalo andikhumbuli ngihlangana lecala elokuthi kuthiwa umuntu uvalelwe kuthiwa isigwebo sokuthi ayopika ejele ngoba ephule any section ye-postal and communications act kodwa iphosa njengoba sithi ukuthi licali ngumthetho olezijeziso ezimbi kakhulu kungenzakali ukuthi andanxa ichajwe andaphosa watholakale ngecala phansi kwalowo mthetho engxenye angaphiwa sibili isikhathi sokuthi ayobika.
Umnumzana Job Spanda ingcwethi ecubungula izemithetho bexoxa ecingweni lo Chris Gande wa Studio 7. Nansi isaziso esiqakathekileyo. Sithanda ukulazisa ukuthi Studio 7 siguqule indlela elilakho ukubala, ukubuka kanye lokulalela indaba zethu enkundleni zebulenjini kuwebsite elekheli ethi voandebele.com. Sizaqhubeka silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe kanye lezivela emhlabeni jikelele. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sixoxa ngodaba lwelanga labo mama ele International Women's Day elikhona ngeviki ezayo. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakhona apha eMelika. Oke wancintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Mitt Romney. Sechotoze kakhulu odinga ukumela ibandla lama-Republicans kukhetho lwalonyaka umnumzana Donald Trump esithi olungethembeki njalo kamelanga avotelwe. Sigqibe ezivela kwamanye amazwe ngokuya kwele Syria. Selokhu leli lizwe liqale impi yomdeni kube lokucitshwa kwamandla kagetsi elizweni lonke jikelele okungaziwayo ukuthi kungaba kubangelwe yini. Umkhokheli webandla elitsha eleZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru seveze okusenhliziyweni yakhe ngokwenzakala elizweni kungxoxo ayenze lentatheli zendaba ze-Associated Press. Okunengasikuzweni kuChris Gande weStudio 7.
Umjuru uthi okwenzakala kubandla lezanu PF kutshengisa ukuba uMongameli Mugabe usefuna ukuthwalisa nzima abalwa impi yenkululeko.
I really don't know where the family or
angazi sibili ukuthi bafuna ukusa ngapi leli lizwe kodwa okumqoka ukuthi
babhidliza ibandla lezanu PF. Ukhanya ngani sebezingela wonke owalwa impi yenkululeko.
Umjuru wengezelele esithi sekukhanya sobala ukuthi uMongameli Mgabe ufuna ukuthi isikhundla sokukhokhela ilizwe sithiyelwane kusendo lwakhe.
I'm sure it's handing the power down from father.
Ngilethemba bafuna ukuchiyelana ubukhosi kusukela kubaba kusiya kumama kusiya ebantwaneni.
Umjuru uthi uMgabe usethwalisa nzima abalwa impi yenkululeko engafuni lokuthi abalalele. Uthi wake wazama ukukhulumisana laye ngesikhathi kubandla lezanu PF ethwaliswe nzima ngabanye, kodwa uMongameli Mgabe wala ukumbona. Okungokunye athi kwabangela ukuthi asuke kubandla lezanu PF. Umjuru uthi okunye okungaba kubangele ukuthi uMongameli Mgabe acabange ngendlela aseyenza lezinsuku ngunkosikazi wakhe osakhulayo uGrace, ngoba esalo nkosikazi wakhe wakuqala uSalim Mgabe kwakunganje. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Uhulumende weMelika sethembise leZimbabwe izigidi zamadola ezilithumi ukwengezelela kumali ezaphathisa kunhlelo zokulwisana lendlala esitshiye inkulungwane zabantu zingelakudla. Kubika uMavis Gama.
Emkhosini owenzelwe emahofisini e-WFP eHarare wokulobelana phansi phezu kwalolu sizo, ummeli wakwelemelika kuleli uMnumzana Harry K. Thomas Jr. utshela iziphathamandla ezivela enhlanganisweni ezitshiyeneyo ukuba lolu sizo luzaqondiswa kulabo ababhekane lobunzima obukhulu bokuswela ukudla. Ugatsha lweMelika oluphathisa amanye amazwe olwe-US Agency for International Development, USAID, luthi lwengezeleleli imali kusukela ngenyanga kaNhlangula nyakenye yafika kumadola ayizigidi ezingamachumi amathathu lanhlanu yaphathisa abantu abazinkulungwane eziyisithupha. Lolu ncedo luza ngemva kokuba ilizwe libhekane lendlala ebangelwe yikonakala kwezilimo lokufa kwezifuyo. Umqondisi we-WFP kuleli uMnumzana Ed Rowe uthi luyabongeka lolu sizo njengoba lusiza ngesikhathi ilizwe lamanye amazwe akusigaba sangezansi yezwekazi le-Afrika ebhekane lendlala esabekayo embalini yawo lamazwe. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo ze-United Nations kuleli uMnumzana Bishop Parajuli ukhuthaze abezinye inhlanganiso ukuba baphathise labo ngosizo olufanayo. UMnumzana Thabisani Moyo uyingcwethi ebona ngezokudla enhlanganisweni ye-USAID njalo engomunye wengcitshi ezikhangele kwezokuthi ilizwe lingathola kanjani ukudla.
I-5 million yakhona izasebenza ukutholela abantu ukudla. Kuye njalo enye i-5 million yakhona sizoyisebenzisa kunhlelo zokuzithuthukisa ezifana lokuyakhiwa kwamadamu kanye lamadipa, loba izivande ezizasetshenziswa izakhamizi kulezi zigaba eziswela ukudla.
Lolu sizo uMoyo ethi luzaqhutshwa ngokusebenzelana kwabenhlanganiso ye-USAID leye-WFP.
Ngingathi sisebenza kundawo eziningi labe-WFP, kodwa ke ukudla kwethu ngikhangelele ukuthi luzafinyelela ama-districts angaba ichumi lambili. Esigabeni sesindebeli semandebeleni sikhona eMangwe, sikhona eWange, sikhona njalo futhi eBinga. Sisebenza njalo ezindaweni ezinjengabonqwenezi, sibuye sibe khona eChipinge kanye labocholocho.
Abe-USAID bathi kule ndlela ezasetshenziswa ukuvimba ungathembeki ekwabeni lolu ncedo ngemva kwemibiko yezehlakalo ezimbalwa, ukuphathisa lokhu kuzakwenziwa kulandelwa okwaphuma kunhlolisiso eyenziwa nguhulumende ngaphansi kohlelo lweZimbabwe Vulnerable Assessment Committee eyaveza ukuba emaphandleni phose abantu abayizigidi ezintathu 2.8 million bebhekane lobunzima bokusilela kokudla okuyisilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30% sabantu elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Njengokwethembisa kwethu ekuqaleni kohlelo, Nantu utaba lwezijeziso. AbeZANU-PF bayazisola kakhulu izijeziso ezetheswe umongameli Mugabe labanye bakhe kuZANU-PF. Bezithi amazwe angentshonalanga agoqela iMelika azonda uMugabe ngoba ekhululekile ukusola okubi okwenziwa ngamazwe la. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe ziyazamukela lezi zijeziso ngoba zisithi amalungelo oluntu alokhu engahlonitshwa nguhulumende kaMugabe. Kodwa ngakwelinye icele abanye bathi izijeziso lezi zidalela uZulu makhaza inhlupho hatshi uMugabe labanye bakhe. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxe le ngcwethi ecubungula ezombusazwe umfundisi uSeni Spanda. Le ngcwethi ehlaziya ezinhlalakahle kaZulu umnumzana Decent Ngwenya oseBotswana. USpanda usungula le ngxoxo.
Nxa sikhangele izijeziso zenotho esezibekhona kusukela kubo-2003 siyananzelela ukuthi iMelika yona ibizikhangelisele ebantwini ababusayo eZimbabwe. Kungu-President Mugabe, abantu abasesibuthweni, labantu abehlukene abalezikhundla kuZANU-PF. Kodwa siyananzelela ukuthi ngenxa yokuthi uhulumende oweZANU-PF kayehlukanisi phakathi kwahulumende laphakathi kwe-political party, konke kuxhumene kuyinto eyinye. Ngakho nxa iMelika isithi yonijezisa uPresident Mugabe, ngesikhathi esiningi kugcina kusiba yinto ehlupha umuntu ophansi laphana ozidubekela eZimbabwe.
Ye, wena Ngwenya ke uthini baba?
Ami ngandizahambe ezinyathelweni zikaMr. Spanda lapho because ama-sanctions la nxa besithi ba-targeta to the president of Zimbabwe kumbe to some certain people abaku-ruling party kucineni kwelanga ngezinye indlela batho ukuthi ba-targeta thina abantu bezimbabwe. Nxa ungayikhangelisisa njengendlela ejikileyo ama-sanctions la bona bavele bewa-impozela ukuthi kube le-regime change bazame ukufosa thina uZulu weZimbabwe ukuthi phakathi kobunzima esesikibo then we can, you know, cause a revolution and izinto ezinjengalezo. That has always been most of the times the agenda ye-American government. So at the end of the day nxa kusilwa indlovu ezimbili utshani yibo obulimalayo. So in this case ama-targeted sanctions kahle kahle vele ba-athathi nabantu abase-street.
Nkuthazo bani-ke kumele kwenziweni ukulungisisa lumumo?
I-America yona kumele ukuthi itshintshe i-approach yayo. Yikho esingaku-encourage-a. Bethathe inyathelo lokuthi bona ba-engage i-government yeZimbabwe. Bengathathi inyathelo lokuthi bebe-confrontational. Uyabona ukuthi sesilifakela izinqumo lezidlala. Bona njengoba bele-embassy lapho eZimbabwe, kumele ukuthi labo phela bebuye ngenyathelo lokuthi hayi siyakhulumisana, kulungisizwe lapha, ukwenzela ukuthi abantu bonke bephile kuhle, wonke umuntu ethole ukuthokoza. Ngoba nxa bethatha i-confrontational approach, ayisisizi thina njengabantu. And at the end of this, kuna sonke futhi maybe vele ka affect lo monga thina abantu abase street feel the pain of that whole the process.
Kodwa phela bathi abemelika bafuna umbuso wentando kaZulu, umbuso okhululekileyo owedemocracy. Bangakwenza njani lokho ukukhuthaza ukuthi kube khona ngaphandle kokuba babambe ngamandla lina abavotayo ukuthi livote lisazi ukuthi kulezinto ezinje?
Siyananzelela ukuthi iMelika iyakha isakhiwe esitsha eHarare esikhulu kakhulu. Lokhu kutshengisela ukuthi uhulumende weMelika yena vele ufuna ukukhulumisana labantu bezimbabwe. Njalo siyakwazi ukuthi kule mali eningi elethwa nge-USAID encedisa ukuthenga ukudla. Sikhuluma kanje njengoba kule ndlala imali eningi ezabuya lapha eZimbabwe izothengela abantu ukudla ayiveli eChina, ayiveli eRussia, iyavela esikhwameni sama-Americans. Nxa umuntu esenza njalo, mina ngibona ngani uzama ukukutshela ukuthi hayi ngifuna ukusebenza lawe. Ngakho asilandeleni thina khonokhu esavumelana khona thina njengamaZimbabweans. Amapholisa asebenze ngcono, angatshaya abantu, njalo sikhangele ukuthi kulolo uyitayi Zamara osowanyamalala khuluma kanje mhla ka-March 9 kuyabe sokudlule umnyaka, but akula lutho olukhanyayo amapholiseni esebenzi.
Kodwa phela umbuzo wami lokhu ukhona khona lapho ukuthi labo okumele baguqule bangikhona abayezwa buhlungu. Ozwa ubuhlungu umuntu ovotayo. Abavotayo benzeni ukuze lumumo uguquke Ngwenya?
Ye, nami bengisathi ngithi ngigcizelele ukuthi i-carrot and stick method lesetshenziswa e-America ukuthi ngapha basinika i-carrot bethi bayasinika i-aid besiyakhelela kulalokhana ngapha emuva besitshaya ngoswazi. I think hayi kuyamele beke beyimise mbijana, maybe bengathi i-carrot lodwa singakhuluma singcono singathalaze emuvuswa lo lebe lusithaye ukuzwe izimbabwe ngakhona ukuthi balalele labo nxa besebekhuphuswa labathanga ngapha ngapha besinika icarrot
lezo bekuzingcwethi esicubungula ezombusazwe lenhlala kahle kaZulu umfundisi uSeni Sibanda lo mnumzana Decent Ngwenya bebexoxa lo Praxis Jeremiah o Studio 7
Shosholozama nansi stimela kumala eZimbabwe mama Shosholozama nansi stimela kumala eZimbabwe mama Shosholoza, nansi stimela mama. Iya kuju, kuju, iya kuju, kuju. Stimela asimbe Zimbabwe. Iya kuju, kuju, iya kuju, kuju. Stimela asimbe Zimbabwe. Iya kuju, kuju, iya kuju, kuju. Stimela asimbe Zimbabwe. Stimela, Spumala, Zimbabwe mama. Shosholoza, Nansi Stimela ho. Shosholoza mama, Nansi Stimela, Spumala, Zimbabwe mama. Nansi Stimela, Nansi Stimela. Nansi Stimela.
Macha hawodwa uJayza Maravene uti shosholoza Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili umkhokeli wabalwa impi yenkululeko obe ngumphathi ntambo njalo walolugatsha umnumzana Chris Mtswangwa semisiwe ukuba lilunga leZANU-PF okweminyaka emithathu. Elemelika seliqelise ngomunye umnyaka izijeziso zenotho elazethesa umongameli Mugabe labanye bakhe kuZANU-PF. Hayi ke kwaneleke okwalamhlanje twakazomuhle olivalelisayo ngenjabulo ngentungamelinkomo lilale.